sikhethe leli nyathelo eliyenziwe ngumongameli wethu ukuthi khona adobe abantu abayenza ama-vice president. Umbono omuhle ngoba uyabona elakusasa alaziwa, yikho efake abantu, omunye omncane, omunye omdala. Omdala uzabe bona ukuthi khona labo abafana bachume babe sezikhundleni lezi, lo omncane uyabe nenhlahla, ube sithi ube nenhlahla ngoba upresident uyamguruma ukwenzela ukuthi khona abe nguleader wakusasa. So thina njenge-MDC abasekeli sithi leli linyathelo elihle kakhulu, siyalamukela. Yikho ubona into sezihlupha lapha eZimbabwe ngoba uGabe kafuni omunye umuntu ozasondela eduzane laye ukuthi amgurume. So lapho umuntu umzala Morgan Tsvangirai ubonile kufanele ukuthi khona athathe laba abayenza ama-vice president, siyakwamukela nokho, siyakutshaya ihlombe.
Kodwa abanye abathandabuzayo ngabathi bona kanti kungani engakhethanga omunye oyedwa nje ukwenzela ukuthi ancedisane lalo okhona vele uvice president?
Kube kungasoze kwenza ukuthi khona akhethe umuntu oyedwa. Ngani? Ngoba uChamisa yamele nabo abafana abancane, bonke abantu abancane bonke bayazwisisana abagwabe bekukhuluma loChamisa. Laba abadala abazabe bezwisisa okuya kukhulunywa umZulu, laba omama abazabasizwa ukukhulunywa ngumama unoutokozani Kuphe. So lapha linyathelo elihle kakhulu, njengoba ubona ilizwe selitshintsha kathesi, labana amaxhegu abalwinti labayafa ebusuku lasemini belokho behamba. Asithi soze siyekele ukuguma abafana abancane. UChamisa benenhlanhla ngoba uthethe ukuthi upresident amgume. Ngaso sishuza thina amalidazi kusasa elakusasa alaziwa kungayenzakala okwenzakalayo. Uyambona upresident wethu beyezwa kuhle, sofuna abantu abadonsayo, yena ephumulile edinga abantu abasebenzayo esilini. UChamisa uyasebenza konke umuntu wonke yakwazi ukuthi uChamisa uyadonsa. UMzuri saphotha sawina ilizwe leli e-organizer, abantu bayakwazi kulokho.